Umkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezanu PF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile evillage alikukwenza ukuba lizame ukuba lithusele abantu lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu bathenga abantu ngomumbu bathenga abantu ngokudla bathenga nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo kodwa thina njengebandla le-CCC likhokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeni South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela leli bandla ikusasa yebulilima izabangcono ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso so
ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani
msakazi thina njengebandla le-CCC silendlela entsha yokwenza izinto mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasisenza ngayo seselibandla esasilibiza ukuthi CMDC okwakulezi nsuku sikhuluma ngento esithi yi-community candidate umuntu ofuna ukumela ibandla lethu le-CCC asomuntu mhlawumbe kuphela oyabe ungumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma structures kumbe kumalunga ebandla ngumuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngump kumbe ngumcouncilor kufuze abe ngumuntu wabantu yikho okuqakathekileyo njalo la ma candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe ngumuntu wabantu abe ngumuntu osuka ebantwini abanye balaba bantu ngabantu abaze lebesebenza ezigabeni besenza intuthuko kulomama ongukandidate wethu kaward 16 ngumama ovele esuka ebantwini ovele phatheke endabeni zentuthuko esigabeni ovele engumuntu owaziwayo esigabeni kulobaba uEfrem Moyo laye ovele ungumfundisi esigabeni uvele ngumuntu wabantu umuntu othandwa ngabantu umuntu ohlonitshwa ngabantu bonke obaba babili ngoEfrem Moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni kungelani lokuba bebevelele ngabantu abasebandleni bebalezikhundla thize abazibambile ebandleni siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kathi lina livele lingabantu bakaward 1 bakaward 14 loward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidenti kakhansela yikho esikwenzileyo emsakazi
ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa
ukukhokheli silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli be-CCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele silobaba u-vice president uprofessor Walisimen Ncube sileqiniso ukuba emalangeni amalutshwana azayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane afinyelele ebulilima aye kukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela so ubukhokheli bukhona asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela silabo ubukhokheli obuqotho ubukhokheli obuzafike bukhulume imessage yethu esilayo njengeparty mbe njengenhlanganiso imovement yeCCC kuba sithembisane uyiphume ehluko esizawudala masiqathanisa lomzamo mbe lokwenza kwezanu PF.